ungabona kulomuntu ongathakazeleli khonoko uzulivele yabe ngokhanda tshisa umuntu onjalo, ngoba noma singabe silamaproblemu esilawo noma singabe sinokuhlukana okuthile esilakho, kodwa ama-fundamentals iziqoqela zezindaba ezelizweni leZimbabwe akumelanga ziphanjaniswe yikho khonokho. Abantu laba labahamba balwela ilizwe leli babe ngaso bantu bembangazi kuphela, babe ngabantu bonke bezimisele ukukhulula ilizwe leli leZimbabwe. Ngakho-ke ukuhlanganisa ezepolitiki zanamhla lezi lela ngekuqhathi kangaka kuyabe isiphosiso esinye esinzima esingahambelanga ukuthi ngabe siyenzakala emunini yethu yeZimbabwe. Lokhu akulani leZANU-PF, akulani ne-MDC. Lokhu kulokuthi kona abantu bayonikela impilo zabo bengela ma-payslip, bengela ma-medical aid, bengela imibheda yokulala khona, bengela even izigqoko ezaneleyo, bengela kokudla okukhona, kodwa baphuma bathi yekela siyothatha ilizwe silisuse ezandleni zabahuquluzayo silifake ezandleni zethu abantu abamnyama.
Kodwa bayakhala phela abantu golide bathi eZimbabwe komile, so ke lokhu kwenziwa libandla leZANU-PF.
Kathesi besibala amalanga adlulileyo lawa i-America isayinile futhi amaphetshana lawana okufaka izithenziso ezenotho kweleZimbabwe. Khonokho futhi kuyinto ecelwe ngamadoda wona lawa asemabandleni okuphikisa obaba uBiti, obaba uChamisa, obaba uWesman nabanye babo. Usuzibuzuyona iZANU-PF ibulele yodilize na ye iZANU-PF lokwakho la komele ikubambe, but labo bona labo abaphikisayo banokwabo okuningi omele bekubambe. Lokhu ngoba izijeziso lezi ezifakwa lezi azihlaseli labo abaphezulu, labo zihlasela thina esiphansi. And akukhathekile ubana uweZANU-PF ubungeMDC ubungeZaphu muwani, sonke sithele gadalala ngapha phansi ngenxa yabantu abafuna umbuso at whatever cost, abazi behambe beyocela ukujelisela into yabo ilizwe labo shuwashuwa iyoluvala lona siyakhiya akula lolu zabo eZimbabwe. Ohlupheka ngubani ufuna ukungena embusweni ngenxa yokuhlupheka kwabambini? Anxa uwumkhokheli oqoto olungileyo tshengisa ubuhle bakusesephandle ukwenza ukuthi sibe kwazi wona mnda lapho nxa usungenile phakathi, hhayi uzenze lokhu wenze lokhu wenze lokho angithi. But ungahle ukuthi uphandle uthi xasa ukuvala izinto ezokuthi ilizwe lethu liye phambili, shuwa singakufaka sithi kona yinto elungileyo tona umuntu abe mkhokeli khonapho njana. iZANU-PF sibuyebulela ilizwe leli yodwa, sonke singabazibambeni sibulela ilizwe lethu. Ake siguquleni iy'ngqondo zethu sikhangeleni izinto ngendlela eyiyo eqondileyo, sibe kwazi yona iZimbabwe kuqala konke okunye lokho kulandela emuva.